Inhlanganelo yomombe lesisindo samakilogram alitshumi 10 kg ibizaphosa amadola ngamakhulu amane $395 kuthi khuba lokulima libiza amadola angaphezu kwenkulungwane ezinhlanu $5,400 ezitolo zeGwanda. Ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuza ngesikhathi iningi emaphandleni selilungiselela ukulima. Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNyandeni uthi ukudula kwenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi lezakhamizi lehluleke ukulima lonyaka.
Ungathi uyakhangela sesihluleka khona ukuthenga ukudla, hhayi ngibona kuzaba nzima kakhulu lonyaka ukulima ba ebantwini bakithi lapho esingakwaziyo ukuthi sizakuthini lonyaka. Odinga ukuthi yena uhulumende angazi ukuthi nxa esenza lezi zinto ukuthi uyakunanzelela yini ukuthi abantu abenzelayo ngabantu abaphila njani. Angazi ukuthi uyakunanzelela uhulumende lokho. Sithwele nzima, siyahlupheka, siyakhala. Always zithi zina usikhala ngendlala. Uthi uthi uyakhangela okumele ukulime ukhiphe leyo ndlala, sokube kwahlanswa double more than ukudla esikudlayo.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawani kwadukuma manzonzo kwemnotho welizwe sekudinga ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze kube le ntuthuko.
Mhlawumbe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngaphi imali. Lala kumnyaka kuphelile asilimanga, asizuzanga, siphelelwe izifuyo, pho siza kuthimba yini? Kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so, kodwa umgabu ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zaba ngcono. Ngo-2008 into zawoma, uTsvangirai wahlala phansi lo mgabu balungisa into zawoma. Kanti kathesi-ke azama ukubiza ufana lowo bakhulumisane balungise izinto.
Ukhansela kwa-18 umnumzana Miklas Ndlovu uthi balinde uhlelo lukahulumende lwenhlanyelo olulokhu lungakafiki okwamanje. Esethula umbiko we-State of the Nation Address kule viki edalele ephalamende, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzakhupha imali yokuthenga inhlanyelo phansi kwehlelo lwe-Command Agriculture ezaphiwa abalimi emakhaya. Kusenja liningi likhala ngendlala kulo mhlubulo. Unkosikazi Theminkosi Moyo Garanyemba uthi bayaluswela uncedo lukahulumende kungenani lokuthi bahlaselwe indlala.
Silala ngendlala, asidli lutho, abantwana bezikolo bayaxotshwa, sila mali, sihlezi phansi, akula msebenzi. Ayithukela yona sikhulumi, bakithi sicela uncedo bakithi emazweni. Khumbela amadona phela, adinga amadona phela baze sincedisa. Bangaze bayenze yona i-food for work leyo, sizasebenza sizathini. Ngoba siyabe sesikhalela impilo kuphela.
Ngaphandle kokudla amanzi okunatha sesilele emawane kuthi umnumzana Benson Dube.
Amanzi akula manzi ezikotsho lapha, hayi sithole kanzima, sivuke ebusuku siyalayinela asakwazi vele singayenzani. Ngani izulu liyana sibili esithi sithole amanzi okunatha.
Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zibhekanele dubo lokusilelwa kwamanzi njalo abogaca lwezokulima bathi sezifike amakhulu amathathu inkomo sezifile kulesi sabelo ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.